Isika disenda baku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtuwa zomu ulesi alamungela kumisakazi West 27 na mtango ulesipili kaka 16 kwenkwezi 2019. Hika malami ngukips dube. Enda benize tu lamdanji. Uzulu ukangelewe ukuthi uza chengisela eme kwa kwenu kusasa kubula wayo. Kulandela ukatanyezwa kwendu una unchantla ya mangu ndiweni. Ama polisa NCITA.
Ukuthi ubaba uwendweni kuhle kakhulu uvikela indawo yekamthwakazi indlela ayenza ngayo uchief uthengisa ubungcwethi uthengisa ubudoda uthengisa ubuduna
ulesizalwane seZimbabwe esithi sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi
iRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu lisafe lo lelizwe lelo ngoba mangibhekile ama bank avala late ngabo 8:00 kushuthi ke kuyabe kusayi
kuqhubekela phambili ukuxoxela phakathi kwebandla lama Democrats nelama Republicans kwele Melika zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa kobulawayo. Ulandela ukhahlanyezwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngamapholisa NCITA. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe ngezitshezo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zinduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi waya ngapi. Undiweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathabeleland lenkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa ngundiweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Victor Matematanda umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi undiweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kandiweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabelweni seMathabeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Ukuthi ngubaba uwendweni kuhle kakhulu uvikela indawo yekamthwakazi indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi utshengisa ubudoda utshengisa ubuduna yizwi induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani undiweni kube ngakuyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimxhase kakhulu kule nkulumo okuza yenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo sebefuna ukuzimela kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule kukhanya undweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu izafosa amanye amakhosi ezinye izinduni ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye matshwa kustatue sikankomo nge-Friday zizayethuka lazo zikuxhaseni induna.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxa bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela
Mthembu amazwe omhlaba akhangele amazwe omhlaba akhangele uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke wokudutshulwa lokhu bengakwesabi ngoba umnankagwa uya uhambe ekhombisa amazwe omhlaba ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sekungaba nokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo. Ngibone ngani kungambisela emuva umkhankaso wakhe lo we-open for business. Njalo le ndlela ungathuyezwa kathesi kungani vele into azimaka kuhle ngaye. So angiboni abantu kumele sikhululeke sihambe siyekhankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJojolo esabeleni seMathebeleni North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna uMathema weNqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinezelwa phansi izinduna akufanele zibe yingxenye ye-development yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona.
Azivunyelwa
ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi-ke u-political party. Imota ngaliyokuphathelene ngemota, imota akaso ekahulumende, imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi zi-government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe ne-condition of service zethu yokuhambisa. Ayiqondananga imota leyana kasuk kahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela, uyazifakela ifiwela, akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazi
yes, siyazwanana kodwa ke nxa sisigangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenzela ukuthi zisekele phela amanye amabandla. Akunjalo kini khonapho?
No, akula into enjalo ngaphandle umuntu angibona engakwazi ukuba li-constitution okulusizi mina nginelisa ukuthi ngizibalele njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo engikhulume ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga noma yiphi noma i-political party ebusayo noma ngengabusiyo izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza illegally, akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema, angila political party engingathi ngiyibeke yabamqoka kwenye wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics. So ngivusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana nama-church ngoba ikakhulu nxa uyinduna usesigabeni ukhokhela abantu kula bantu ababe bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandelwe kakhulu yizo lezo zinduna la nxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zini ma kupolitics ngapha zine ku-traditional institutions but cultural o-constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona imeyendaweni eyi-one okuthi yikuma siyizinduna singaqumi singadivide abantu. Ante liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lika-judge induna lo-judge bayafanana, induna lo-majorate bayafanana, is a public office bearer o-judiciary system bonke bona banabantu constitutional abavumela ukuthi babe lama-political parties ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibiza amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi, ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami i-ofisi yobuduna asiyo wahulumende imota yami. Ngiyami ngoba uhulumende ani ngiyathi ukuthi uhulumende azakasevise imota enduna ziyazisevisela izinduna noma ungazi ubuze yiphi ekhonapha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto baphele ukuthi bazisevisele. So aso mota kahulumende imota enduna
le yinduna uMathema sixoxelayo esenqameni esabelweni seMathebeleni South. Ibandla lezanu-PF lithi undiweni kangene kwezombusazwe ngoba useke wabonakala elamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. UNdiweni uyakuphikisa konke lokhu. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana nelizwe leZimbabwe. Umphathindambo wezemali kweleZimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube, uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lwe-RTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje ucatshangelwa ukuthi kulesisindo esedlula amabhiliyoni angamachumi ayisikhombisa sama-RTGS, 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrendan Taylor odlala ikhilikithi kweleZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba achiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngomvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kwele South Africa sathola imali efika izigidi ezilichumi lambili zamarandi, 12 million rands. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi bayisabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa ngumdeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola, 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronic ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Zokuyisikhathi senu okwamanje, sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-audio, ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le namba 01-202-465-0138. Siphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yi-youth yeZanu PF on top of uChief Ndiweni. If ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngegugurawundi basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili. Yazi kubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyabisiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakaze? Siyathaba ngohlelo lwenu, selukhwabitha kakhulu especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka lisivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakoBulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi koBulawayo. Kanti indaba liyana eyake yabanjwa nguDumiso Dabengwa labanye bakhe, yazo ngani yabanjwa ngusemusiphepha Nkomo ngesikhathi sakhona ezambezi water project yaphelela ngapi? Nankula kathesi mbona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngeZambezi Water Project. Yaphelela ngapi? Kati dam leliyane leyigwayisha ngani? Lingapi? Ay kahle kahle angizange kuzwisise uthi nxa sihlanganisa amadamu sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi initiative and e project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume nge Hillside Dam sikhulume nge bathi yini bathi I Kami Dam sikhulume ngaleyo Zambezi Water Project sikhulume ngegwayisha ngani la kathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kokulawayo amboni uthi mhlawumbe baba serious. Anyway, it's my question, you know, it's very severe if we sikhuluma ngendaba zamanzi kokulawayo ngobayo kanti yena uThaba Moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe nguye osesekhona wehlule ukuthi lungisise indaba ezinje. Nampa abadala abakhona umdala uMalinga obani bani khona laphana ama-senators landlani kusho ukuthi labo abanahliziyo abayibona into enzakala okulwana ama-industry afile of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama-sanctions amanzi-ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathe kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume besichasisele ukuthi ukuhamba njani ngu-Brighton Sibanda ngise-Rustenburg.
Mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reserve. Ngibe ngicelisa ukuthi lingincedise, ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa, ibizo lakhe nguJoseph Mrewa Ncube, umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89, manje ngiyamdinga angimtholi. Ma kuyukuthi kulomunye ongaba uyamazi, lingamnikeza ifoni zenalezi, afone efoni nenaleyi, kufoni namba zenalezi, ukuze sikhulumisane mina laye, o kulesi hlobo sakhe. Ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo ngimazi.
Laba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu kunombolo ye-WhatsApp ethi 011-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usilva lukhulu we-Alabama uK Ive uswetule umthetho ovimba ukuthi owesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya ungowokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele-Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasosha eMelika asebenza eMiddle East. Kube sekusithi ke uhulumente wakwale Niger ubika ukuthi amalecaja asebulele amasosha akulelo lizwe alijumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuhle ndlaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube kunjani?
Siyaphila kunjani baba?
Hayi ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekigali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi siyancincisa, kuyancincisa sokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi uJovani khonapho.
Lana ngifike lana 3 weeks ago kushuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela enye ihotela lethu elivule last year. So manje kune-project engibe ngizoyenza la, so ngizoyiqeda nge-Thursday next week then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye kunjani kule mabhizinisi khonapho sizokuthiwa-ke bajova abantu be-Rwanda kunjani?
Hayi amabhizinisi akhona baba ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, li-safe lo lilizelele ngoba mangibhekile ama-bank avala late ngabo-8 ebusuku kusho ukuthi-ke kuyabe ku-safe. Angaze ngizwe kuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuyabanje inkunzi or something.
ngizokuthi kuhamba ke Genocide Museum kunjani nxa ukulungise khona
manje. Hayi baba, tube simo lapha nasibi mawuzobona ama mass graves lapha abantu abaningi abangcwatshwa khona, and mawufika lapho nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangaki, ngoba kwenziwa i-estimation like 250,000. So kunzima mawuhambe nomuntu owake waba yi-victim akakwazi ukubekezela, uzobona ngey'nyembezi nje kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima sibini futhi eh?
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma nathi sayibona i-good ground, kodwa yayingafani naleyi into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi, ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapho?
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa khona.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho, kunjalo?
Ye, ngiqiniso lelo, ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemihlobo eminingi, abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana nabo-Kenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngaseZimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Dube. Bingelela abalaleli-ke sibe sesiqeda khonapho fowethu.
Ye, hayi ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka be-support i-Studio 7 nani i-Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi sizizwe zithisa. Siyabonga,
sibonga kakhulu-ke Mfoka Dube, ungadinelwa kusasa baba.
Nami ngiyabonga Msakazi.
Zulukandaba kuhlelo lapho esixoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo, udaba lokwenzakala khonapha ke eWashington DC, lapho ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump kungani kafuni ukuthi ahambise okufunakalayo kukhongolosi khonangale. Okunye kwangikhona okufunakalayo loku okuhambelana locwaningo olwayenziwa umnumzana Robert Mueller. Wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama Democrats athi-ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu nelizwe le-Russia okwenza ukuthi ukhetho lungabi lukhetho oluhle kangako. Ngilo nkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonoko. Mamtungwa, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila, linjani baba
Dube? Siphilile kakhulu. Akutsho-ke ukuthi wena ukubona njani lokho kwenzakala khonapha eMelika?
Hayi, mina ngibona ukuthi okwenzakalayo lapha yukuthi i-America i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu ingani sibaphica sibabalekela ngenxa ka-president wabo loyo abalayo wakathesi.
Kwenziwa kwini khonoko?
Yikuthi bona izinto zakhaya vele ezenza esesengum-private citizen lokwezenza lakathesi.
Lapho-ke uJohn sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabalaphela imbali zakhe kulezi nto zakhe ezinyaya ezenza elamacala akhe engapheli, ethonisiswa, ewazika, engaphumela egcekeni esihle izinto. Njengoba lakathe selokhu efihla, kuvele injayelo yakhe, waqalisa kudala ukufica, akaqalisanga namuhla.
Pho nxa kunjalo-ke kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemeli kaphela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumente obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khonoko?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans lama-Democrats, ama-Republicans bona bathi as long as belo president wabobusayo ongu-Trump, okomthetho lokhu abavele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala, kabasezwani lakho, bafuna nje ukuthi bebe lo president ngoba ngani. Ngaye kuthiwa kabamsekeli kangako nxa efihla izinto kumbe ekhuluma amanga. Ngaye bamtshela ukuthi hayi president lapsuhamba bona ama-Republicans aparty yakhe. Ngaye kakwenzi konke lokhu, ukwenza ngenxa yokuthi usekeli.
Kodwa nxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho. Pho manje lokumbopha phela kabotshwa, so-ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngikubonayo lapha yikuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angavoyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngupresident, anti immunity lani yafikeli yokuthi upresident kathonisiswa amacala. Kuzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana bafuna ukumfaka emajeli emunye bemthonisa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, mase sikhangela njalo lama Democrats abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo, kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangiboni ukuthi bakudonsela edakeni njani, ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule three levels ze-government, i-Congress, the Senate, lapho kulo president khona executive. Abantu ama Democrats balendawo Congress. Yikho lapha babusa khona. Bangaze benze izinqumo bapasa imithetho. Kodwa sakufike Senate yehluzwe ngenxa yokuthi Senate bayi-minority. So lapho kumele bazikhangele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele. Nxa bangakuqalisa kwampane Congress wedlule Senate, kuzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020. Angisho abona ukuthi iripoti kamula kayikhuthwanga kude kuqala. Baqala bakhupha kancane besenza kube mfike opportunity yokuthi ahambisele abantu bakhe. Iripoti liyana ithe kangenzanga lo. So laba ama-Republicans bayakhalkulata bazama ukuwisela ama-Democrats egodini. And mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-Democrats labo bavusa ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili sini-investigate sithi siyam-impeacha. Ekugcineni yibo abagcina belunga.
Siyakuzwa ke Mamtungwa. Isikhathiso ke esesidliwe ngumangoye. Sathelela ithuba ukuthi sibonge ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukhona ngale ke eWashington State khonapha ke kwele Melika. Ungathinela kusasa eMamtungwa.
Okay, salani kude balaleli noDuli.
Yes, siyabonga kakhulu. Ye lo ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eSeattle khonapha eWashington eMelika. Kwamanje ke siyabe silokhu silijakela ke umculo kaJays Marabini ngapha sesixoxela nje labantu. Wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani? Kunjani khona ecingweni? Ye, siyaphila kakhulu mfowethu. Ifoni yakho ngazani iyahayiza, angikwazi ukuthi uhamba njani. Uyasizwa kuhle kodwa? Alright, what we cut iphone leyo siyakufonela back, eh? Kata siyakufonela back. Alright, alright.
Sizobuyela ekhaya. Kunono ngiye ekhaya. Kunono ngibuyela ekhaya. Kunono ngibuyela ekhaya. Ubunzima balomhlaba. Ungenza buyela ekhaya. Kunono ngiya.
Ye kula manje sibona zani ke silo umlaleli lapha ke okhona ecweni umlaleli kunjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu ke uCaroline uphila njani kona?
Hayi siyaphila.
Ye ngamafutshane ke isikhathi sesihambile ubona njani okwenzakale kona ngale koBulawayo? Sitshele ukuthi ungathi ngakho.
Into eyenzakale koBulawayo yazi isahlukumeza kuyabonakala ukuthi khona i-1979 Grand Plan liyana abayenzayo. Ilokhu iqhubeka isiya phambili. How can umuntu nxa ekhupha okusenhlizweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo?
Ye siyakuzwa kodwa isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu oyedwa. Sibonga kakhulu ke Caroline.
Ngiyabonga.
Ye. Yelo ke ngumculo kaJays Marabini liyamaziphela uJays Ndlovini. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje kuStudio 7 kunamba. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa eNsitha. Kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngophondo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje. Zilitshone kahle Zulu kandaba. Oliver Lesayo ngo Kips Dube.